agentjele nabafana ukuthi baye kukumshela usengowami lona ngiyamthatha inkomo ngiyazileta agentjele nabafana ukuthi baye kukumshela usengowami lona ngiyamthatha inkomo ngiyazileta ngamkhetha ngamkhetha emagekena kubo sangena sangena ngamkhetha ngamkhetha emagekena kubo sangena sangena ngamkhetha ngamkhetha emagekena kubo sangena sangena senkathele njalo ngamafatense sengiyoptela kini mina okwangempela sengithanda lendlela wena ongibuka ngayo sengithanda lendlela wena ongibamba ngayo asibayekele yekele bakhulume kodwa impumelelo yethu dani seyiseduze Asibayekele yekele bakhulume Kodwa impumelelo yethu dali seseduze Asibakhombutha ndoko lungapheliyo Asibakhombutha ndoko lungapheliyo Asibakhombutha ndoko lungapheliyo Asibakhombutha ndoko lungapheliyo Ngamkhetha ngamkhetha emagekena kubo sangena sangena Ngamkhetha ngamkhetha emagekena kubo sangena sangena Ngamkhetha ngamkhetha Emagekena kubo sangena sangena